njengenhlanganiso bese sesilobela lapho dasihlangane lalabo abalahlekelwa ngabazali babo abalokhu bengazakali abayi-10 esilobela ngoJekiseni. Bezibuyile izihlobo abantwana labomakhelwane besizonanza lolu suku. Abakuthiloyo basinikeze i-report back kwabahlangana lakho ukuyahlangana lenduna uMalisi. Lapho esihlanganele khona ayisikho kodwa sijayele ukuhlanganela khona ngoba izakhamizi zilokwesaba. Sigcine sivumelene ukuthi kuzafuze siqhubeke sizenza lezi zikhumbuzo. Inhlanganiso kodwa sisebenzisana okuthiwa yi-Healing Zimbabwe. Kuhle ngoba siyabe zinhlanganiso ezilabantu abangaphandle kwesigaba seMandebeleni ngenjongo yokuthi into yethu yonke ibe ngeyabantu bonke.